abeCCJP bathi lokhu ukungizwani kuvezwe sobala impumela yokhetho lukamhla ka-13 Ntulikazi la kunhlangothi zonke zempilo kusukela ezigabeni abasakhulayo abahlala emaphandleni lemadolobheni kanye lokuxhasana ngemihlobo. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kuCCJP uMnumzana Paul Mtshena ulandisa ngokukhathazeka kwabo ngesimo esiselizweni.
There's need to actually put to functionality, particularly the Commission of National Peace and Reconciliation. It should now
kumele isebenze ngokufaneleyo iCommission ye National Peace and Reconciliation eyabekwa ukuba ilungise indaba zokuxabana kwabantu elizweni. Kumele iCommission iqube umsebenzi wayo ngokufaneleyo ukuhlanganisa lamaqembu abantu alokhe bephathekile ngemva kwezehlakalo ezaba khona kusikhathi esedlule. Thina njengabezokholo sikubona kumqoka ukuba zidingwe indlela zokwenza kube lokukhulumisana ngalezi zehlakalo. Kudingwe indlela zokulungisisa konke okuhluphayo phakathi kwethu endaweni yokuba abantu baqhubeke bedonselana. Sikhona ngempela isizathu sokuba kuxoxisanwe aphole lawo manxeba asebantwini.
Yeah, as we can see, the nation is wounded.
Okhokhela inhlanganiso ephatheke emikhankasweni yokufundisa uZulu phezu kwesisekelo sombuso eye hashtag this constitution, uNkosazana Abigail Mupambi, uthi inkinga elizweni kuba uZulu elokhe ekhangelele kunkokheli yezombusazwe ukuba kube yiyo ekhokhela kwezokumanyaniswa kwabantu.
Uzathola ukuthi asisela way forward ngaphandle okukhangelela ukuthi kambe ulidabani uyavuma yini ukuthi kube nje, kumbe ulidabani oyebandlela ithize uyavuma yini kumbe uyala yini. Sesikunanzelele ukuthi abantu yibo kumele bathathe leadership ukuthi mase sithe safike endaweni ezinhle ilizwe kumele liqonde ngathi
okudingakalayo elizweni. Umphambi ethi uZulu weZimbabwe kumele yakhulumisane ukuqeda lokhu kungezwani elizweni.
Uzabona ukuthi MDC yiyo ekhokhelela esingathi khona the most economically active councils in the country, amakhansili onke emadolobheni. Sesikangela iZANU-PF layo ilamakhansili emaphandleni ibuye njalo ibe lo president status. Asiboni thina inidi yokuthi ube lomunye kumbe ongehluleki ukuthi akhulumisane lomunye. Sifocuse ngokuthi thina silungise izinto ezihlupha abantu abeZimbabwe.
Abezokholo kanye labenhlanganiso ezisebenzisana loZulu bathi ngoba ukube lokhe kudonselanwa abantu beqinisa amakhanda besima ngalokho abakholwa kikho kungasizi lutho. Bathi lokhu kwenza ukwaZulu elizweni kuyikho kanye osekubangele lesi simo ilizwe elikiso kwabuyisela muva intuthuko uqobo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.